Umbiko owethulwe uNkosikazi Patricia Scotland egwalweni olujulileyo olilethwe liphephandaba leGlobe and Mail ukubeke sobala ukuba loba sekulenguquko ekhanyayo eZimbabwe engenza ukuthi ilizwe leli libuyele kunhlanganiso le, kukhona okunye okuzamele kwenziwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuzakusuthisa amazwe wonke alakho ukwamukela eleZimbabwe ngenjabulo. EleZimbabwe elangena kumanyano lo ngomnyaka 1980 lamiswa okomnyaka ngo-2002 ukuba yingxenye yawo kulandela ukwephulwa kwezinye izikolo ze-Commonwealth ezimayelana lokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Wathi-ke ngomnyaka ka-2003 uMui uMgabe wasusa ilizwe leli kunhlanganiso le esebone ukuba kayisoze ibuyiselwe ngamazwe ayekhonona ngesimo esibi esezombusazwe kulelo lizwe. Kulandela ukugengulwa kukaMgabe, uMongameli Mnangagwa usezame ngendlela zonke ukuthi eleZimbabwe libuyele kumanyano lo. Ngakho-ke uNkosikazi Scotland ukubona kukahle ukuthi eleZimbabwe libe yingxenye ye-Commonwealth, kodwa lokhu kusolwa zinhlanganiso ezizimeleyo ezithi eleZimbabwe lokhe lisephula ilungelo loluntu njalo lisehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Ingcweti kwezombusazwe esekolishini le-Africa University uMnumzana Nkosi Khona Sibindi uthi kuyamethusa ukulotshwe nguScotland.
Kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ibuyele ku-Commonwealth sesibhekane lezinto ezenzakalayo kwele Zimbabwe. Karesi kulama-opposition members asejele kothimba and avonte victim. Karesi kulabanye ubobona amatyekekeza abasuswa karesi ejele. Kodwani ama-passport abo kusayobanjiwe ngamapholisa.
Baningi abachothoza ukuthi lo nguScotland. Omunye wabo ngumnumzana Regent Dube owafunda phansi kohlelo lwe-Commonwealth Scholarship.
Akusoqiniso lokho kokuthi okwenzakala kwele Zimbabwe kuveza intando kaZulu. Iziqondiso ze-Commonwealth nje ezikhulunywa kugwalo lolu azihambelani lalokho okufunwa nguZulu weZimbabwe. Themba nje ukuthi bazothola imbiko ebantwini abakwaziyo okwenzakala kuleli.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Norbert Mdlongwa, ingcweti kwezombusazwe osebenzana nenhlanganiso ye-Southern African Human Rights Forum othi kuningi okumele kwenziwe ngele Zimbabwe ukuze libuyele kumanyano we-Commonwealth. Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalolu daba yethule ngoba umphathintambo wohlangothi olubona ngobudlelwane namanye amazwe uSichitha Mfundo Amon Morila ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa osekela ibandla le-ZANU-PF owenza izifundo ze-PhD ngundaba zakwamanye amazwe eze-international relations, umnumzana James Ncube uthi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF selenelise ukuguqula okuningi selokhu kwagwengulwa uMgabe ngo-2017.
Recommendation for Zimbabwe to be readmitted into the Commonwealth is a direct result of Zimbabwe's re-engagement policy. But akupheleli khonapho because i-re-engagement policy is also part of Zimbabwe's foreign policy package. Ungakhangela kuningi okwenzakalayo, iZimbabwe izizikhuluma yona isithi we are friend to all and enemy to none. Image building bekusenzakala konke khonoku, trade bekusenzakala konke khonoku, and all these things yizo ezenza umhlaba wonke jikelele ubone ukuthi kule value intrading with Zimbabwe.
Ngomnyaka 2022 ikula le-Commonwealth elalikhokhelwa ngumsekeli kanobhala walo umnumzana Louis Franceschi lethukelela kwele Zimbabwe ukuyahlolisisa ukuba ilizwe leli lalilandela kumbe hatshi izikondiso zalumanyano ukuze lamukeleke. Ngesikhathi eleZimbabwe lilobela ukuba livunyele ukungena kulumanyano laziza ukuba lilakho ukungena kunhlanganiso le nxa lingalandela iziqondiso zokuhlonitshwa kwelungelo loluntu. Amazwe awe-Commonwealth kumele aphe impendulo yawo kumaviki alandelayo mhlaka 26 Lwezi ukuze batsho ukuba eleZimbabwe lamukelwe loba hatshi. Lanxa engekho amazwe azakwala ukuba eleZimbabwe lamukelwe kumanyano lo, selizangena kuhlandla lokugcina lapho lizaloba incwadi yokugcina ukuba lamukelwe ku-Commonwealth. EleZimbabwe lilakho ukuthola inzuzo efana lokuthuthukisa umnotho uma lingavunyelwa ukubuyela kumanyano we-Commonwealth ngoba liza kuba namathuba okusebenzana namazwe afika phose amashumi ayisithupha 56. Ngiyimele isithu 7 ngisiharare ngimlondolozi Ndlovu.